uhlelo olwebhimu luhlelo osolulesikhathi lukhona olwabiswa nguhulumende ngitsho langemuva kusiseyisikhathi sikamongameli wadlulayo ubaba uRobert Gabriel Mugabe lwaluvele lukhona lolu hlelo. Uhulumende kathesi useluphakamisa lusiya phambili efika lasezizingeni esokuba abafundi bancediswe langempahla zokufunda okunjengawo amabhuku kumbe nxa ukusenza ama-practical kumbe imitshina kumbe into zokulimisa ukuthi kona izifundo zabo zibe zisiba zilula. Lokhu kubuya futhi kuvela ekuthini uhulumende wathembisa ngesikhathi ubaba uMnangagwa ekhankasa ukungena ubana bazayenza ubana izifundo zabantu abantwana zibe zitholakala kalula njalo mahara. So kubuya kuyi-stage by stage okwento kwangkhona.
Mnumzana Chuma, abanye abantwana bayaswela khona ukuthi bathole uncedo lolo olwebhimu, ungathi uhlupho lwakhona lungaphi?
Uhlupho esilalo kakhulu ehlelweni lebhimu lutholakala ezikolo kumbe kulaba esibathi ngamalozini amakomiti awezikolo arani izikolo amakomiti abazali lawana abayiwo abasuka bekhethe abantu okumele bebe kumbe sithi abafundi okumele bebe yibo ababhenefitha kubhimu program. Uzathola ukuthi kona abantu asebebhenefitha kubhimu program lana kayiseyibo abantu adumele ukuthi ngabe yibo abathola lolu ncedo. Sokuthola bona abantu avele bevele bethola labana kade bengatholi ngenxa yokuthi abazimuntu njalo bakhatshana bagcina sebehlehlele eceleni kugcina sokusiba le abuse konapha okuyinto okumele ikhangelisiswe naleyana kusukele abazalini kusiya abaphathi bezikolo lohulumende yena ngokwakhe kubanjaniswe kanye kuhle njalo ukuthi ona kucubungule kuhle kubana ngubani omele akuthole njalo omele akuthole kanjani ukwenzela ukuthi kona ama most deserving cases abe yiwo awatholayo. Uhulumende vele kubudget uhlelo lebeam lukhona nxa kusenziwa ama vote ngesikhathi se budget eParliament iyafakwa i vote ye education egoqela ibeam. So akula banga ongathi uhulumende angayehluleka ukugcwalisa uhlelo lelo olwebeam ngoba yinto evele ikhona ku national budget.